Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 7 Mpandula 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe sebezenkulungwane ezedlula eziyisikhombisa, 7116.
Bakithi sizwile ngendaba le yamanzi bakithi, hey, sesesabela yona imkhuhlane bakithi, impukani lani, typhoid laba.
Amalokishi amaningi akubulawayo sefikisa amaviki angaba mane engela manzi. Iningi selisebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingahlanzekanga. Ukufika emaphethelweni kwemidlalo yenguqu yakwele South Africa e-Absa Premier Soccer League. Kushiye iningi labadlali bakwele Zimbabwe abadlalela elizweni lelo bedanile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa, 7116, abazinkulungwane ezedlula ezenhlanu, 5373 babo. Babikwa sebesinde kuleli gciwane eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili, 208. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebeka nje bele gciwane leli sebesedlula isigidi esisodwa, 1.3 million. Labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu, 31,082. Abekolishini le John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingaba ngamashumi edlula amabili lasikhombisa, 27,147,626 abafunyanwe bele COVID-19. Yabulala abantu phose isigidi esisodwa, 889,456. Amalokishi amaningi akubulawayo asefikisa amaviki angaba mane engela manzi. Iningi selisebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingahlanzekanga kungenxa yokuba kalenelise ukuthenga amanzi, wona asethengiswa ngemali yaphandle kwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udubo lokusilela kwamanzi kobulawayo selusenza uzulu wanelo dolobho ahlalele evalweni ngoba esesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ebangelwa yokusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Ezinye imuli zibonakala zisiya kukha amanzi emfuleni egeleza ingcekeza ukuthi bathole amanzi okusebenzisa ezambuzini. Unkosikazi Sifiso Chuma uyisakhamuzi sakobulawayo uthi abantu sebesebenzisa ezinye indlela ezizadala umkhuhlane.
Kusalakala kwamanzi kuludubo olukhulu njalo sekusesabisa, ingakhuluma sikhangele indaba yabo ukhorela ehlala sizizwa sibezwa kwamanye amadolobho, sizabizwa lakhona lapha ngendlela zokusenzakala ngayo. Abanye ubulongo babo ababuhloniphi, ngababazi ukuthi bayagqitshelwa nxa ethe wathi ukuzincede esendleleni. Mayengelezi nsuku amanzi engekho ukuthi aflashe emaphepheni sihlangana bendleleni, kambe kuzakuba yikuyini.
Unkosikazi Melissa Sithole oyisakhamuzi selokitshini le-Cowdrey Park uthi sebelamaviki ambalwa bengelamanzi.
Bakithi sizwile ngendaba le yamanzi bakithi, hey, sesesabela yona imkhuhlane bakithi, impukani lani, typhoid laba. Ngayi-Cowdrey Park bakithi bazama ukusigebhela imithombo nje, at least amasection lamasection ebe le mthombo, ngoba hhayi sizwile bakithi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhula layo owenzini welobhengula uthi kudingakala ukuthi abantu baphiwe amanzi loba kanye ngeviki kodwa lokhu.
Hayi, indaba yamanzi le buhlungu le. Xa abantu bengaqeda iviki yonke bengelamanzi njalo kungela bhawuza ebuyayo ukuthi nika abantu amanzi okunatha, kubuhlungu kakhulu le. Ngabe City Council iyazama okungcono wayo sibili ukuthi at least inxa yehlulekile nika abantu amanzi kanye ngeviki.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu yehlule ngoba ethe uzaphendula imibuzo kodwa ubelokhu engaphendulanga. Ikhansili yakobulawayo inikeza uzulu amanzi kanye ngeviki kodwa iningi lithi langosuku amanzi kufanele aphume empompini awafiki. Okwa manje inhlanganiso ezizimeleyo ezingamachumi amane lambili i-42 zisebenzelana lekansili yakoBulawayo ziphathisa uZulu ukuthi athole amanzi. Ugwalo olukhitshwe yikansili yakoBulawayo luveze ukuba inhlanganiso lezi ezigoqela iDutch Church Aid, iK International, iWorld Vision, leplan International lezinye zisebenza ngaphansi kohlelo lwe-Water Sanitation and Hygiene, iWash Program, njalo zaqala lolu hlelo ngesiphangephange ngemva kokuqhamuka kwesihudo koBulawayo. UBulawayo unatha emadamini ayisithupha kodwa amanye awo awasela manje ngenxa yokungani kuhle kwezulu okweminyaka emithathu ilandelana. Uhulumende walaya umansipala wakoBulawayo ukuthi adinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikansili yona ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini yaseNyamandlovu aquifer ilakho ukuthola amanzi avela edamu leKami. Ithi njalo kudingakala izigidi eziyisitshiyagalombili zamadola eMelika, i-$77 million, ukuthi lulungisiswe uhlupho lwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ugatsha lwentuthuko yezabelo luthi kudingakala izigidi eziyisitshiyagalombili zamadola eMelika, i-$8 million kuphela. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izakhamizi zeHarare zithi uhulumende makaphendukise izimota ezithwala uZulu ezamakhombi uqeda udubo lokuhambisa. Nanku phela abantu sebephindela emsebenzini yabo etshiyeneyo ngemva kwenyanga ezithile abantu betshona ezindlini phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu abaningi sebethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimota zokuhambisa ukusuka emalokishini ahlukeneyo bengena enzikini yedolobho leHarare ngemva kokuba uhulumende emise ukuhamba kwezimota ezithwala abantu njengendlela yokuzama ukwenqabela ukusabalala kwe-COVID-19 evumela ukuhamba kwamabhasi ezupho kuphela lawo esesandelwa. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Passengers Association of Zimbabwe, PAS, umnumzana Tafaza Goliath uthi kakula ngenye indlela uhulumende angaqeda ngayo udubo lokusilela kwamabhasi ezimota ngaphandle kokuvumela abamakhombi ukuba baphenduke.
Isusehlangano le-Passenger Association of Zimbabwe,
thina njenge-PAS sibone ukuba izubhu ayenelisi ukuthwala abantu iyo yodwa. Kufunakala ukuba abantu bezimota ezizimele zodwa ezifana lamakhombi bathwale abantu. Isikhathi esiqakathekile siyaphela, abantu bedinga amazubhu
okwenukusha iri kuphezwa.
Esinye isakamuzi umnumzana Tafaza Chikandiwa usekele ukuphenduka kwamakhombe esithi isimo esedolobheni kasisafani lamalwanga akuqala elockdown.
Thina amakhombe siyacela sibili ukuthi ngabe uyayenza ayiphendule ngoba ngomumo osukhona kathesi ngecorona le abantu sebegcwele ethawuni, njalo izubhu kayiseyenelisi ukuthi kwanze ukuthwala abantu bonke ngesikhathi esifananayo.
Unkosikazi Messi Twala othengisa edolobheni leHarare uthi amabhasi weZupco afakwa nguhulumende ikeneli uZulu wonke.
Amabhasi afunakala, amakhombi afuneka sibili because abantu sithwala nzima masifuna ukugada. Uyabona cabanga nizasuka ngiye ngo-5 lapha nelayinini selayini elibhasi nizaze ngigade ngo-8 but umshova ngiyagada anytime yabo. So hhayi, amabhasi yokho akuncedi lokho.
Kodwa unkosikazi Maidei Mangwiri weBudiriro yena uthi amakhombi ayadula, ngakho-ke uhulumende kumele aqale alungisise udaba lwendleko yokugada
ukuthi amakhombi aphenduke. But have a price if banana less poin compare the two. So for now we see the particulars, a corona lay sing our but it's our phone. What about the silver name, Kakus?
Imizamo yokukhuluma lomphathintambo wezokuthwala kwabantu zimota lezakhiwo umnumzana Joe Pikimatiza yehlule, kodwa kumaviki edluleyo uhulumende weZimbabwe wazise ukuba uzaqhubeka engezela amabhasi weZupco esithi amakhombi kawaphathi kuhle abantu. UZulu uthi amabhasi kaweneli njalo kawathwale abantu abaye emalokishini wonke. eHarare abanye besithi imali ebhadaliswa abawagadayo kayeneli ukwalungisisa lapho esifa. Lokhu sokuthiye uZulu ethwele nzima ukubhadaliswa imali yedola leMelika ngabemota ezincane bethatha ithuba lokuba kakulazimota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz short wave.
Kulabanye abantu elizweni abathakazelela okwenziwa ngumoyi umnumzana Robert Mugabe, kube labanye njalo abathi wabhidliza ilizwe leZimbabwe. Lisamkhumbula na uMugabe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Sokulomnyaka wabhubha owayengumongameli umoyi uRobert Mugabe wasuswa esikhundleni lebutho ngomnyaka ka-2017 libambisana lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Kulabanye abathi kukhona okubambekayo owathiwa nguMugabe, kube labanye njalo abathi wathiyela uZulu inhlupho ezingapheliyo eZimbabwe. UMugabe wafela esibhedlela eSingapore, wayelesifo semvukuzane. UMnumzana Joseph Juma owayekumele iphelandaba mpophoma edale lepalamende uthi kukhona okunye okubambekayo okwathiwa nguMugabe.
Uba uMugabe watshela abantu ama-feelings ukucabanga kabili kathathu. Kukhona okuhle esinile akumelayo okunjengenkululeko elizwe lethu, into yomhlaba adibana wagcina seyilungisile. Bese siba lokunye futhi okubuhlungu okucatshangwa especially ngapha kwelakithi nxa sesicabanga endaweni yabogugrawundi, sicabange njalo futhi ezinye izinto ezisifakele kulokhu esikikho khona, inkinga esikiyo khona kwamanje ngenxa yokuthi bona wayevame ukwenza lokwane futhi ngesingizi ngama-populist decisions, kodwa asisale esesilimaza-ke kathesi ngapha. So umuntu esingathi uphile impilo eyomuntu mavele umuntu wonke, akula muntu ongaphila impilo esingayithi yona i-perfect line. Lapha nalapha uyabalesigwenxa, kodwa lapha nalapha futhi wenze into enhle futhi njalo.
Singathi kodwa abanye abantu sebekhohlwe ngayo vele, kumbe akula muntu ongamkhohlwa.
Ebetha isithuba lapha abalungu labo bezwesale phansi, uyazi umuntu obebeka izinto zakhe kuhle zicaca, indoda ebikhuluma sibili iphiwe, isiphiwo esikhona. So asobule singapho ngumkhohlwa, noma nje ngoba le mpambaniseko lapha nalapha njengoba ngithilo ngathi kona into yimvama nje yomuntu wonke yobona akula muntu ozahamba ngesicathulo esipheleleyo. Lapha nalapha siyakhubeka.
Kodwa umnumzana Josephat Mzaca Ngulube olwela ilungelo likaZulu uthi uMugabe wathiyela abantu inhlupho kuphela.
UMugabe waba ngumuntu ongathi oba ngumuntu oyisihwaba owafuna ukubusa yedwa, wakhohlwa ukuthi kuye kusasa labantwana labazukulu. Esingakubona okwenzakala kathesi umbuso khona abehlulekayo izandla zikaMugabe, behluleka ngoba bengabantu athi bengaphasi izandla zikaMugabe. So kutshengisa ukuthi uMugabe thina kasithiyelanga lutho, usithiyele uhlupho kwaye lokhu likhontinua siya phambili.
Singathi-ke abantu bangamkhohlwa yini?
UMugabe uyakhohlakala. Besides ukuthi simkhumbule ngenxa yephathi osigugu rawundi ayenzayo ebulala abantu esikhathi sigugu rawundi, uyakhohlakala ngoba akula nto enhle esayenzayo. Into enhle kuphela enzakalayo esayibonayo shortly ukuthi yena waba ngumuntu owavumayo ukuthi into ukuthi ilizwe selimehlulile ngesikhathi simbona sezenza into ze-GNU, avuma khona wazehlisa ukuthi abantu, ngoba isikhathi se-GNU abantu abaningi bakwazi ukuthi bayakhe izindlu bathenge benze lokhu lalokhu, kona kukhanya kuphela into ayenzayo engani yakhanya. Kodwa kombuso wakhe yena yedwa uMugabe uyakhohlakala.
UMugabe wangcwatshwa kibo kwaZimba loba nje uhulumende wayesemlungisela lokho okubizwa ngesilungu ngokuthi i-mausoleum eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela iqola lawele South Africa elikhangelele ukuthunyelwa eZimbabwe leviki ukuzodinga isisombululo kungxaki ezibhekane lelizwe.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Wobe. Ingcwethi zezempila kahle kwele Melika ziveza ukukhathazeka okukhulu ukuthi ngemva kwekhefu lezisebenzele Labor Day lizaqonga inani labazatholakala bele COVID-19 ngoba leli kefu livame ukubuthanisa abantu abaningi abahamba imango emide ukuyahlanganela labemuli kanye labangane. UZulu waseCameroon osesigabeni esinenyakatho yalelo lizwe ohlala ehlaselwe ngabalwa becatsha abokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo abe qembu le Boko Haram sebephinde babhekana lolunye udubo lwengozi embi yempopoma zamanzi ngemva kokuna kakhulu kwezulu okwesabelwa ukuba bangabhekana lendlala enkulu. Kunje kubikwa sokufe abambalwa inkulungwane lenkulungwane zadilizelwa imizi. Inhloko kahulumende yeleBritane umnumzana Boris Johnson ibikwa iqoqa ukusungula umthetho omutsha olakho ukuyekethisa ezinye ezibopho zezivumelwano sokuphuma kwalo lolizwe kumanyano owe-European Union ese-Brexit esilotshwe ekuqaliseni kwalo mnyaka okulakho ukuphambanisa.
Kulokhu esabela ubana uhlelo lukahulumende weZimbabwe lokumelana le-COVID-19 ole-lockdown lungaba lakho ukuphazamisa umsebenzi wokuhlabisa abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu amajekiseni okubavikela imikhuhlane etshiyeneyo. Nanku abantu beyaliswa uhamba-hamba ukuze abantu bafinyelele lolu sekelo. UMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula othi kumumo onje abazali balokho ukwesabela ukuyahlabisa abantu ababo amajekiseni okubavikela emkhuhlaneni.
Kuyahlupha ngoba sinje kasikwazi ukuthi kuyabe kuyahanjiswa njani amanesi lamadokotela labanye abasebenza kweze health sebelenyanga ezimbalwa bengayi emsebenzini.
Omnumzana Asata Derera okhokhela enye njalo inhlanganiso yezakhamuzi yeChitungwiza Residents and Ratepayers Association uthi omama bazithola kubasinda ukuyahlabisa abantwana babo ngoba amaklinika ekhatshana. Abanye bahlala emaphandleni ahanqwe iChitungwiza. Kuba nzima njalo kibo ukuba beze emakliniki alumango ngoba kulama-lockdown le-curfew okungabangela ukuba beqise kumalanga abo okuhlabisa abantwana. Unkosazana Abigail Siziba obona ngenhlelo zokulinganiswa kwamathuba enhlanganisweni yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association uthi la kulelo dolobha omama babhekana lodubo.
T-transport iyahlupha, ozupho abakhona abaprovide service from ilokichi to elinye ilokichi and kulezinye indawo koBulawayo like emganwini part of Phumula laboKhadu Park okokuthi iklinikhi yabe ikhatshana ukuthi umama mele gadi ukuthi ehlabise umntwana ekliniki.
Uthi khona emaklinika sebefikile babhekana njalo lezinye inkinga zama-restrictions.
Iline baqalisa ukulayina phandle bebenginiswa kancane kancane njengoba amaklinikhi abe zama ukupreventa ukumemetheka kwe-COVID-19 and ama-long queues wona lawa asesiba khona aqasela phandle kwegedi leklinikhi ayenza omama ecine edonda ukuthi ehambe ekliniki ngoba uyabe khangethi uzatshona ekliniki and sometimes ama-numbers akhona bathi are-restricted.
Uqhubeke ethi olunye udubo asebebhekane lalo yokuthi abantu sebesabela ukuba amakliniki lawa asengaba ngama-hotspot asabalala lokuthelelwana lula lesi sifo. Umnumzana Tadelera uthi kulolu daba bayajabula ngoba umeya weChitungwiza enqume ukuba amakliniki athile afana ne-Seke South Clinic, ne-St. Mary's Clinic kumele amele inhlungu ezilethwa yi-COVID-19 kuphela. Unkosikazi Lorraine Mupasirisani wenhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association uthi omama abadodobo olukhulu kulandela ukuvalwa kwamakliniki ngomasipala weHarare kusimo esedlula amachumi ayisithupha ekhulwini osokuthiya abantu bemele beye kundawo ezikude njengokusuka emzini weGlenora njengomzekeliso umuntu esiya emzini weKwatsana uAbigail uthi omama bacela ukuthi abuye eduzane labo amakliniki okuyisicelo sezinye inhlanganiso
yoxoxisaneni kwethu labo mama bake basuggest ukuthi ngakuyayenza ama mobile clinics ukuthi belanda omama emalokishini lapha abahlezi khona usethwe amalanga ukuthi bebuye bezohlabisa abantwana lokhu kungaba lula for umama ukuthi be-adethu ama guidelines ukuthi umntwana uhlabisa njani bengayeki.
UDokotela Kudzai Masunda wohlangothi lwezempilakahle kumasipala wedolobha leHarare utshelele umsakazo uba amakliniki abavalelweyo avalwe ngenxa yokukhalala umsebenzi kwezisebenzi ethi noma kunjalo babe neqiniso lokuba bachiye ikliniki engabe yodwa kusiqinti ngasinye kulolu dolobha ukuphathisa izakhamuzi ngoba imisebenzi efana le-immunization iqakathekile. Ingcitshi kwezempilakahle zithi ukuhlabisa abantwana amajekiseni kuqakathekile kakhulu ekulwisaneni lezifo ezifana lepolio, indingindi, measles, diphtheria le-whooping cough. Inhlanganiso World Health Organization ithi izwekazi le-Africa selinqobe isifo sepolio ngokuphela ngenxa yemisebenzi enje. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga ucele odokotela labongi abeZimbabwe abakhathala umsebenzi okwamanje ukuba babuyele emsebenzini uhulumende esalungisisa inkinga zabo kuholo lokudingakalayo kumsebenzi wabo. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Zana Nicholas Nleya obulawe ngolwesibili olwedluleyo ndawonye lonkosikazi wakhe uMargaret ePlumtree babekiwe namhlanje emngcwabeni obuthanise izihlobo wabangane omakhelwane kanye lababekhonza labo. UNleya lomkakhe babekwa bebulewe ngabacatshangelwa ukubana bangamasela. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu daba olutshiye iningi labantu lithukuthele ngenxa yesihluko ababulewe ngaso ngoba imizimba yabo yaqunywa njalo yatshiselwa endlini. Iphephandaba lebulenjini elesayithi libika ukubana iningi labakhulume kulombuthano eligoqela abazukulu abantwana kanye lomkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozane Kube bathiye ababili laba bebengabantu abathandekayo njalo bencedisa umphakathi. Mnumzana Dumisani Nkomo isiphathamandla se-Habakuk Trust uthi ngomunye wabasebenza lo mufi.
Yes, saqalisa ukusebenza lomuyi ubaba uNleya ngo-2007 sisungula uhlelo lokunikeza abantu ulwazi ngokuthi bengakhankasa njani kumbe bengenza njani i-advocacy. Ubaba uNleya sathi senza i-training yangkhona ePhakamani, yathi iPhakamani sezinyama kodwa iPhakamani esempandeni wathola i-certificate of excellence okwakutshengisela ukuthi waveza ukukhalipha okukhulu kakhulu. Ngemva kwalokho ubaba uNleya waba yingxenye ye-Habakuk Trust Community Advocacy Action Team yasePhakamani ngo-2007 umnyaka uphela kusiya ku-2008 esebenza le-community lama-Habakuk Trust Action Teams empandeni agoqela ama-action teams emahlaba zihlangene ePhakamani laseValukhalo bekhankasela amanzi. Ubaba uNleya besebenza lobaba oprincipala labo Mrs. Mbengwa labo Six Boys eNdebele kwaze kwatholakala ama-donors agebha imigodi engafika 15 endaweni yona leyana. Njengoba sikwazi ubaba uNleya waye ngumphathi isikolo so wayelolwazi oluningi kakhulu iloba wayengaboni kahle emehlweni kodwa yindoda eyilombono omkhulu kakhulu, umbono wentuthuko, umbono we-development, umbono wombusazwe omuhle at local level ezigabeni, umbono wemfundo, umbono wokuletha amalungelo, umbono wokuhloniphana. Lokho ngisakhumbula ukuthi wayevezula zoluningi kakhulu kakhulu ngama current affairs sithi sifika khona ngale mpandeni. So kunguye ukubuza ukuthi lapha kuhamba njani mfana, lapha kuhamba njani mfana. Wayevala kakhulu, wele knowledge enkulu kakhulu.
Iningi liyasola kakhulu indlela ababikwa bebulewe ngayo. Ungathini wena ngokubehleleyo?
Le indaba enzima kakhulu, amapolisa kumele edinge abantu labo. Abantu labo bebanje ngoba ama cases anje asevamile sibili eMathebeleland South, ikakhulu ePlumtree laseKezi. Kodwa zake sizwe ukuthiwa umuntu usebanjiwe, lokhu kuyamangalisa kakhulu. Besinike le feedback ukuthi sokuhamba njani. Ngikhumbula koBidi last year, kulo mfowethu wabulawa ngendlela ebuhlungu kakhulu, wamthela ngeparaswini wayela Madrid. Basebemchisa lakhathesi abambulalayo abakabanjwa. Ngikhuluma nje le ndaba kababonileya, sifisa ukubona abantu abakwenzileyo bona lobo bebanjwa umnyaka ungakapheli.
Lo nguMnumzana Dumisani Nkomo, isiphathimandla senhlanganiso yehapa kuTrust. Ubekhulanga ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezemidlalo, ukufika emaphethelweni kwemidlalo yenguqu yakwele South Africa ye-Absa Premier Soccer League. Kuthiye iningi labadlali bakwele Zimbabwe abadlalela beselizweni lelo bedanile okwamagama kungenxa yezizathu ezithiyeneyo. Intathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiba lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leKaizer Chiefs elakule South Africa liphenduke inhlekisa ngemva kokuhluthunelwa isicoco seligi ngosuku lokucina lwemidlalo lapho elibe ngutshikelo bhanqa 1-1 lele Baroka, kwathi lelo belincintisana lalo elemamelodi Sundowns lanqoba leBlack Leopards nge-3-0. Iqembu leKaizer Chiefs lihlale phezu kwengalane yokwemidlalo engama-22, ikanti ele Sundowns lihlale phezulu ngemva kwemidlalo yosuku lokucina. Sekule minyaka emihlanu iqembu leKaizer Chiefs lagcina ukuphakamisa isicoco seligi, kodwa umlandeli waleli qembu uFaith Ndlovu ukuthi akulahlwa mbeleko ngokufelwa.
Mina ngingumlandeli weChiefs, vele akujiki ukuthi ihlulekile ukuthatha iligi, okusalayo nje vele likhosi for life, and egemini you win and you lose.
Iqembu leKaizer Chiefs linabadlali abayizalwane zelizwe leZimbabwe ababalisa uWillard Khatandi kanye noKhama Billiard. Usithele Mamelodi Sundowns lona lisetshenzelwa nguye ngukapteni weqembu lamaWarriors uPeter Ndlovu. Ngaphansi kwengalane iqembu lePolokwane City yilo eligunyulwe kusigaba saphezulu, okutsho ukuba abadlali bakule Zimbabwe ababalisa uNozinti uGeorge Chikova kanye nabadlali baphakathi abathi Walter Musona kanye noCharlton Mashumba balokho ukuyadlala kusigaba seGlad Africa Championship ngesizini ezayo. Abanye abakade besengozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu ngababalisa uElvis Chipezese ongunozinti weqembu leBaroka lona eliphuthe imidlalo lisendaweni yeChumelane. Ngathi kanye noTalent Chawapiwa abeqembu leAmazulu lona eliphuthe lisendaweni yeChumelane 3 engalaneni yemiklomelo. Iqembu liqede lisendaweni iChumelane 5 leBlack Leopards zalingene kumidlalo yama-playoffs lapho elizadibana khona lamaqembu abalisa ele Ajax Cape Town kanye lele Chakuma Chamanzi Vadila. Imidlalo yama-playoffs iqale ngesonto lapho iqembu leAjax elichaye khona ele Chakuma Chamanzi Vadila nge-3-2. NgoLwesithathu iqembu leAjax lizadlala lele Black Leopards, njalo amaqembu lawo azadlala aphindane umphehlu. Ngemva kwalokho lelo elilemiklomelo eminingi kube yilo elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo. Awayo uJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singekehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe sebezinkulungwane ezidlula eziyisikhombisa 7,116. Amalokitshi amaningi akoBulawayo asefikisa amaviki angaba mane engela manzi, iningi selisebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingahlanzekanga. ukufika emaphethelweni wemidlalo yenguquko kwele South Africa e-Absa Premier Soccer League, which iningi labadlali bakwele Zimbabwe abadlalelayo beselizweni lelo betanile. Selugqiba ke lapha uhlelo lothola lamhlanje olivalelisayo uFraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.